Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
kulokungahambanga sibone kungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi ivoters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusearcha and then loku-analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa.
Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll lwalonyaka kunzima ukulihlolisisa ukuze lubaphathise ukulungiselela ukhetho.
Sijabule kakhulu, simanzi nhle ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bamvuma ukuthi upresident wethu umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awe-VAT, kodwa kuyikuthi sasibhatalile ngesikhathi thina sabhatala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo somkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance, uNkosikazi Elizabeth Valerio, ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Umanyano weNATO namhla unqume ukuthi zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll lwalonyaka lunzima ukuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho lwalonyaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe ngabe-CCC labentatheli izindaba eHarare namhlanje. Ekhuluma emhlanganweni lo, umsekeli kanobhala wezokhetho kubandla leli uNkosikazi Ellen Chiriedenga ubekhona nangokuthi i-voters roll abalayo kayibaleki amabizo ngoba ikumhlobo wephepha le-PDF khona okwenza kube nzima ukulihluzisisa.
Kulokungahambanga sibone kungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi ivoters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusearcha and then loku-analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa lokho ukuthi umuntu ummeli wephalamende kumbe umuntu wekhansilini kumele akhangele ivoters roll enelise ukubona ukuthi esigabeni sakhe bangaki, for example ontanga abakhona laphana, omama bangaki kumbe obaba esigabeni kumbe ku-polling station, but nxa sikhangela i-voters roll leyi esiphiwe asenelisi ukuyihluzisisa.
Uqhubeke esithi badaniswa yikuba abantu abaningi lokhu bengakatholi amabizo abo ku-voters roll, esithi lokhu kumele kulungiswe, njalo uthi kumele i-VAC ikhulumisane lamabandla aphikisayo ingakabeki indawo zokuvotela zama-polling stations.
Ama-polling station iveki kumele igazethe ama-polling station mhlaka 2 August. Ngasemthethweni umuntu oyi-candidate kumbe abantu amabandla akhankasayo balelungelo lokuhlala phansi nezeki bebonisane ngendaba yama-polling station. Sithola ukukhalaza okuthize abantu amatama ema-polling station aku-voters roll asendaweni ezikhatshana lakibo.
Uphinde wakhalaza ngokubotshwa okwenziwa amalunga ebandla lakhe abancintisa ukuthola izikhundla edayele ephalamende kukhetho lwalonyaka abagoqela umnumzana Coban Matsiba owembizo ekhwekhwe loClifford Hlatshwayo eChipinge South ababotshiweyo kwesikhatshana bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Abebandla lezaphu labo bakhala ngokuthi amalunga abo abaningi kakhulu emaphandleni abakatholi ugwalo lwe-voters roll.
Tena njenge zapu silenkinga ezimbalwa. Okwa uqala utawa ngendaba ye voters roll. Okwa uqala ama candidate wethu amaningi emaphandleni akakayitholi le voters roll. Emat South, Emat North abaningi abakayitholi. Emat South uqala ukuyayithatha kuyona le iviki. Inkinga yokuqala. Esibili abaningi ama candidate emaphandleni bayithola kuformat ebenzima ukuthi bayihlolisise.
Kodwa ozancindisa idinga kumele ibandla lezanu-PF koBulawayo umnumzana Mabutho Moyo uthi amabandla aphikisayo ahlala ekhalakhala zikhathi zonke.
Hayi, lawa sesidiniwe ngabo lawa. Kuyibo vela akulanto eraithi. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi akulanto eraithi ephathini yabo. So bayabona sebeseyadliwa, bayabona amarala ayenzakalayo, ama numbers abantu abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa lezanu-PF ukuthi vele ngama number bona bangike bewakwanisa. Yiko sebedinga nje indlela zokuhlebebe le excuse lokhetho lungakafiki. Lokho kuyabona singabantu asebebona sebenqojiwe. Hayi, aso bantu sizabathatha serious. Njalo amaZimbabwe ezivela abathatha serious.
Imizamo yokuthola umbono wezekhi yehlule ngemva kokuba isikhulumeli sezekhi umnumzana Rodney Kiwa ethumele umbiko othi ubambekile akenelisi ukukhuluma lathi. Ingcwethi ezicubungela ezombusazwe kanye namabandla aphikisayo bathi isikhathi sesisifishane kakhulu ukuthi kube lokudonselana ngokudingakalayo ukulungiselela ukhetho lwalonyaka. Sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende lomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umahluli womthethwandaba owe-electoral court wakoBulawayo uthi uza kwethula isinqumo sodaba lwabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla lezanu-PF abaphanyeka udaba lokuzama ukuvimba ukuncintisa kwabalitshumi abebandla le-Citizens Coalition for Change kwizikhundla zedale lephalamende besithi ingwalo zabo zangeniswa edale le-nomination court selivaliwe njalo lesikhathi esivunyelwayo sesedlule. Okune ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Unkosikazi Valerio wayeseyalelwe ukufaka ingwalo zakhe zokuthi abhalise uncindisa esikhundleni sikamongameli ngabe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission bethi imbadalo yakhe yokubhalisa yangena isikhathi ababesibekile sesedlule. Ekhuluma ngemva kwekwethula kwesinqumo ngumthethwandaba we-electoral court, unkosikazi Valerio uthe basamukela ngenjabulo lesisinqumo.
I was not given the opportunity to be on the ballot and the Zimbabwe Electoral Commission had rejected my application to contest in this general election. However, the court has ruled that my name will be added to the ballot. I'm very excited. I'm overjoyed actually right now because finally we have a woman who will be on the ballot August
23rd.
Umsekeli kaNkosikazi Elizabeth Valerio, uVice President ubandla labo le-United Zimbabwe Alliance, uReverend Frank Mhlanga, uthe kuhle ukuthi sebevume iqiniso elalivele lihilo.
Sijabule kakhulu, simanzi mhle ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bamvume ukuthi uPresident wethu, umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awezekhi, kodwa kuyukuthi sasibhadalile ngesikhathi thina sabhadala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo. Bona basebesithi izimali azibonisi ku-system zabo, kodwa ke hayi, siyabonga ukuthi sebeze bakuvuma iqiniso eliyilo lalivele liyilo.
Unkosikazi Valerio wesifazana oyedwa ozancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe phakathi kwabesilisa abalitshumi lanye 11 abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU-PF loNelson Chamisa we-CCC labanye. Imele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngezwe kushisa Sibanda.
Asizweni njalo uEzra Chisa Sibanda esichasisela ukuthi kwenzakaleni emthethwandaba, ukuthi kwenzakaleni ngodaba lwe-CCC.
ibandla lesizwe Coalition for Change litshele umthetho ndaba ophezulu okubulawayo ukuthi awusaqhubekeli phambili ebophisa abangena kukhetho besebenzisa igama lenhlanganiso le olwama double candidates. Esigabeni sephela ndaba tshabalala sokuzancindisa uSoneni Ncube lo Gift Osalwe Siziba bemele i-CCC bobabili. Unkosikazi Soneni Moyo uthi siyakhankaza ekhululekile.
Sengivunyelwe lami ukuthi ngingene since bebesithi mina ngingangeni, but njengebandla engikulo babona ukuthi kufanele ukuthi ngingene ku-CCC.
Leli bandla lilama double candidates la kukhansili kobulawayo. Udaba lakhona luzangena enkantolo ephakeme kusasa. Umnumzana Mbuso Siso ngomunye we-CCC obancindisa bebabili kukhetho lokuba ngukhansila.
Sebeyaqhubeka bengama-candidates awubona le ama lokuzana ama constituencies abakuthathu ba. So achindela indlela lathi elethu sebi shiftwe to kusasa. Okuba ukuthi sesizangelela okwakusasa sizwe ukuthi inkantolo ithini.
Olunye njalo udaba olusemthethwandaba we-High Court, uMahlula uBongani Ndlovu uthe uza kwethula isinqumo sakhe kusasa ngodaba lamalunga awe-CCC alijumi lambili 12 abavinjwa ukuthi bancindise kukhetho oluzayo bemelele libandla edale lephalamende. Umnumzana Thishan Bhatile ngomunye wabo yena ufuna umela ilokitshi le emakhandeni.
Labo abayibo abasibophisayo ukuthi ngokubona kwabo amaphepha ethu afikanga ngesikhathi esiqondileyo, kodwa hhayi thina vele silaso isibindi siyakwazi ukuthi sizabe sikhona mzukwana wokhetho.
Umnumzana Pashoa Sibanda yena udinga umela i-CCC e-Country Park kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi.
Hey, thina amaphepha ethu abekwa ngesikhathi sibilokhu ukhuluma nilesiqiniseko and yikho kukhulunywa emthethwandaba. So simelele ukuthi uMahluleli akubeke kube kahle.
Ubona bathi laphuzani kwezana ubhadala imali ufaka amaphepha.
Bathi bona thina saphuza ukufaka amaphepha, okuyikho thina esikwalayo ukuthi vele kasiphuzanga ukufaka amaphepha.
Kodwa ziye zombusazo umnumzana sengezochabanga ukuthi ibandla le-CCC liswele ubukhokhelo obuqotho, yikho sebehlangana lodubo olunje.
Ukungabi le-leadership, ukungabi le-constitution, ukungabi le-collective decision, ukungabi lama-structures uzasibulala. Ngobokwenzakalayo e-court lapha angisilogqwetha, kodwa ngiyakubona ukuthi singathengisa ibulawayo.
Kusasa uMahlula uthe uza kwethula isinqumo sokuthi abalithumi lambili abe-CCC bancindisa kukhetho bemele ubulawayo kube hathi. Ngimele Sido 7 kobulawayo, igama lami ngezwethisa Sibanda.
Isigodlo someli weMelika yeRare sesikhuthazele Zimbabwe ukuthi lidingisise njalo lithonisise labo abatshaya intatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu lezinye intatheli ezigoqela uParmenas Thuso loLungelo Ndlovu ngomvulo kobulawayo bezama ukuthapha indaba embikweni oyithulwe namuhla isigodlo seMelika iZimbabwe sithi abalwela ilungelo loluntu kufanele bephathise ukwenzela ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo kungabi ngamazwi kuphela kodwa lezenzo. Intatheli izindaba lezi zithi zatshaywa zizama ukuthapha indaba ngokwakusenzakala lapho kuhlukuluzwa abanye abathengisa ezitaladeni. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Pawuni yathi uthi basadingisisa ngalolu daba. Omunye walezi intatheli izindaba nguLungelo Ndlovu othi kuyadanisa ukuthi abavikelekanga lapho besebenza.
Ye, kuyinto edabukisayo kakhulu yake ngayikhangeleke. Sihlale sisaphakathi lokubuza amavenda zona nawo ukuthi bayatshabayatshaya nabantu bezana. Abantu bezana bebabaningi sibili, abamezona 50 kumbe kusiya ku-100 begqoke izikhipha zabo zezana begqokele amakhethi. Yethu iy'ntatheli zindaba ezwaliselwe u-Anastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uParmenas Thuso, uSimba Rashen Baranganda, loLucky Chuma. Bafika basibuza ukuthi yenzani. Ngithathela namapilisi impilisi alapho yenza ngo-1 sabachaseka athi zintatheli zindaba nani ndingakingasithela nje ukuthi kwenzakalani, izi-side stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisanzisa njalo mina bengikhuluma lomunye ongwanasengane uyakhokhela lelo xuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi sizama ukuzwisisana ngokuthi akutshengise ukuthi akhombisa ukuthi uyintathele izindaba uyintathele uyintathele kuyinokukhombisa ukuthi uyintathele so ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngiyintathele izindaba ngokomsebenzi wase waluthusha-ke iqulo nalekade behamba bebaningi vele abantu bakhona besithi vele abantu laba akumelanga bayekele babadilithi bahle bangigombolozela lani khonapho ngatshaywa lapho ezisweni kumbe kuyimpama kumbe yinqinzi lani ngisuke ngasuka sengibaleka khonapho ukusila kwami khonalo ukuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugonjolozelwa ngayeliqhuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye, ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela imihlanganiso yemisa sibahlali so imisa yethu ikhiphe istatement sona beso kukhombisa ukuthi sisitshayile ukuthi umuntu onalowo posting ngu-understatia nguye ngenzama ukuthi kuzamele ingane yethu leyani case but angisathola ngithuba ngoba bekungengade ngikwenza kusuke kizolo nhlanhla lokuthi angizange ngilimale kodwa bengilesifiso sokuthi ngizabuya khona emapholiseni ngiyevuleyani case ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli zenzenze inkokheli zebizwe sikhuluma ngokuthi kakube nokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngonozindaba bephuquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengaso lezo zikanelanelo khekhe bekuyikuzama ukuthi kucathiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bathayelwane ngaye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho sele sishede ukuthi ungake wathaya i-journalist iqede ukuthele ethileli i-journalist nawe uceda lapho ubatshele ubachazele ukuthi nangonozindaba so bona ikade besisayela yona ukuthi sidinithe ifuthese besiyithe ukwenzela ukuthi kungakhanya kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini vele abe kusenzakala khonaphana ku-fifty.
Kodwa uzaqhubeka usebenza njengenjayelo kumbe uzabona ukuthi awulugxobi kuyena leyana indawo njalo uvikelekile yini njengentatheli esebenza isimele?
Ye, kakhulu sengisaba lokusaba ngiyathuthumela izinto ukuthi ngikhulume khonapho angikwazi ukuthi isefithi yami kuyibeka ngaphi kunje ngifile ukuthi njengontatheli zindaba abazimeleyo laba abathatha izindaba sesingathi ngamafrelansela asikho akunasefit ungaze uye khona ngale emapholiseni ye-reporter asibonanga amanyathelo ethathwa ivini lakhona u-understatia kungiyo opostile maqala ukuthi akhulume ngodaba lolu asibone izingatsha ezingalisekela ama-journalists zihambele emuva noma civil organization lengani abaluthatheli phezulu okukwenza sifile ngani athisodwa njengamphesinali ngizizwa ngingavikelekanga nje ukusebenza kuyinto engethusileyo kakhulu lokusebenza kuzayenyezani ngisebenze kanjani.
Lowo nguLungelo Ndlovu, intatheli izindaba isebenza izimele, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Umanyano we-European Union uthi iqula lawo elizohlola ukhetho seliqalisile umsebenzi ngokucubungula ukuthi umama oselizweni upha amandla wonke ithuba elifanayo yini lokuphatheka kulo ukhetho. Umkhokheli waleli qula umnumzana Fabio Massimo Castaldo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bazaxapha umama ukhetho luze lwedlule bese bephuma logwalo oluveza ukuthi ngokubona kwabo luyabe luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo yini njalo isuthisayo lolu khetho. Iqula leli lisungula umsebenzi ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni. Abebandla le-CCC bekhala ngokuthi bayithuselwa njalo bayatshaywa ngamalunga e-ZANU-PF bona abalilandulayo leli cala. Wontu ngamele inkomo ye-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuningi okufuza ukuthi kukhangele kulento enjenge-political violence, kule into enjenge-media coverage to all political parties, kulento enjengokuthi kathesi sikhangele ukuthi olabanye abantu labodwa befuna ukuncintisa abamiswayo ngemithetho engcindezelayo konke khona kuyana ngibona ngathi izinto ezikhaye ezikhangele siyabona abanye abanikwa amathuba alinganayo ukuthi sitankase ubonile amarali amanye amabandla ayavinjwa konke khona kuyana ngibona ngathi yizo izinto ezibe zikhangele sindane emuva kube kule nto ze-registration le nto zama-boundaries konke konkeana konke kule something to do within ukhetho olukhululekileyo olufair and credible.
Ukhulume ngokungaphiwa ithuba kwamabandla aphikisayo kumisakazo kahulumende la kumaphephandaba akhe. Kodwa sike sezwa kunsukwana ezedluleyo abe-ZBC besithi abe-CCC yibo abangafuni ukuza emisakazweni yabo. Iqiniso yiliphi?
Ungakhangela i-election yeZimbabwe isile sikhathi iqalile. Preparation landline. So isikhathi sonke lesi sibe sitshengiswa ibandla elilodwa. Laba eZimbabwe engakhangela baye begcona i-CCC. Ngamabandla adinga coverage lamabandla ama-regional parties anjengabo MRP lanentozapho bonke labo baye belidinga ithuba elifanayo ukuthi betholakale befika emsakazweni lama-presidential candidates amaningi abefisa la ukuthi itholakale enjani enikwa i-coverage but imbona ngazathi ibandla elithola i-coverage daily ngezinto ezihlukeneyo asifana ama-government program kodwa ibandla kuphela libandla le-ZANU-PF.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu IA iBhethu likaZulu bexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi wesigodlo someli weMelika kwele Taiwan uNkosikazi Sandra O'Drake uxwayise ele China ukuthi lingalokothi lisebenzise uhambo lomsekeli kamongameli wele Taiwan umnumzana William Lai Ching-che kwele Melika ukuzama izehlakalo zoqalo. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uqhubekela phambili ekhankasa ukuthola usekelo lokuvotelwa ukuthi abe bandla lama-Republicans bamvumele ukulimela kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ohlala kweLebhilithane. Umlalazi usebambisane labanye bakhe basungula uhlelo lokufuya imbuzi. Ake sizwe ixoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
La ngibuya khona ngibuya esigabeni ukuthiwa kusebulilima eChihanga la ngizalwa khona babamthemba. Sabona kufanele ukuthi sisithuthukise njengabantwana belizwe lakithi. So safundele entuthwaneni ukuthi uma singazibambelanga thina akekho umuntu ozovela kwenye indawo ezisilungisela indawo yethu. So ngikhuluma nje njengamanje siqala uhlelo lokufuya imbuzi. Saqala nje siyi-20 singama-members eyi-20 sihlanganisa imali abanye baphuma sasala siyi-8. So yikho ke imbuzi zona ezisasihamba sithenga imbuzi sabeke imali nje akufanisa ukuthi first day sathenga imbuzi eziyi-108 nempongo eziyi-8 thina singama-members ayi-8 imbuzi zona ezisazithola kwenye isupplier esemanama eGwanda. Okukhona imbuzi lezi sisafuna indawo ukuthi ngasigcina ngabe sekusakhulumisana nabadoda akusiza ukuthi singabe ngatholela indawo yini njengoba ilembe sikhuphanga ukuthola kodwa-ke sivekile thina la sesiveke khona yibo siyathola ukuqasha abantu bakithi bathole umsebenzi khonapho ukuthi imbuzi zethu zikhangelwe zikhangelele ukuthi ngo-October siphinde futhi sithenge ezinye about 300 gold.
Imbuzi lezi zimbuzi ezinjani?
Imbuzi zine-quality ne-quantity. So thina sibone kufanele ukuthi sicale nge-quantity. So imbuzi esikuzo ama-cross ebhuwa. Ibhuwa kuthi imbuzi lezi ezinamasandabomvu. So i-stage esikuzo imbuzi zethu ziku-F3. Sesiqalile ukuzala mthembu i-first batch esayithenga manje ngo-April. Sesiqalile ukuzala sibona abantwana nje siyazala imbuzi zona zizala amaphahla triplets kanjalo. Sikhangelele ukuthi izoba i-project ezobenefita kakhulu isigaba sakithi ngoba thina abantu bamnyama ngibona ngani kufanele ukuthi high time now ukuthi thina sibone ukuthi ngeke sihlale singabantu abokusebenzela amanye ama-races kanti ke nathi singasebenzela okwethu siphilisaneni siqatheni sibe i-generation ezochiya sisityele abantu abethu ingqobo ukuthi baqhubekele phambili baye phambili nento esebesiqalile njenge-generation ekhona manje.
Kodwa-ke lile ndawo lapho elizifake khona kumbe lidinga iplus.
Sidinga iplus. Into esiyidingayo besidinga nje indawo engaba nkulu ukuthi singagombolozela ukuthi sibe ne-security. Okwamanje imbuzezi saziyi-8 sazithatha sazidivida into 8 spaces. So omunye nomunye ugcine i-number of code yakwanisa ukusigcina. Sisakhangelela ukuthi khona manje sesi-raise imali ukuthi singakhona ukuthenga imbuzi eziyi-300. So by October sesikhulume ne-supply ukuthi imbuzi nezo zidilive ngo-October. We have already paid the part payment yakhonoko. So into esikhala ngayo nje ukuthi ma singathola isizo lokuthi singathola i-land, into efana ne-plaza, into lengaba i-plot elikhulu elingakhona ukuthi ugcine into ezingangembuzi. Singakwenza ukuthola amanzi, imbuzi zethu zigcine khonapho, sithola abantu abangakhangela imbuzi zethu. Inga nama-supplies abantu abangaba bethengisa ukudla kwembuzi okufana notshani, ama-goat meal, ihlelo lwethu liqhubekele phambili.
Ye, ziyadliwa kumbe azidliwa imbuzi lezi?
Imbuzi iyadliwa Dube. Imbuzi into enhle kakhulu ngoba into enhle ngembuzi Dube, imbuzi idla noma sithi isihlahla. Imbuzi idla isihlahla phela, inyama yembuzi iwukuthi Dube. Abona abantu abafana nama-China nabantu laba abayenza makula laba badla zona imbuzi. Imbuzi iyakwesiqine Dube ngoba imbuzi idla. And it's a smart animal, ayidli into ephansi. It's a rustler, it's not a hustler. So imbuzi ifuneka idle into ephezulu efana nokubona ifikelela ameva. Inyama emnandi kakhulu imbuzi Dube. Ungadla inyama yembuzi ngeke uphinde udle inyama yenye inyamazana.
Hayi, nami ngiyayithanda kakhulu-ke inyama yembuzi. No, ngibonge kakhulu umlalazi, ungaphi khonapho kenjani?
Namanje se-England, ngise-Hampshire, e-Southampton. So, into enkulu nje ukuthi abantu bakithi ma singabambana, ukhulu esingakwenza sibambene. Ngoba uma wenza into encane uwedwa, izokusinda. Kathi-ke ma nibambene la, njengoba sibaningi, akasinikana ama-ideas. And into yethu ibonakala ukuthi ijabulelwa ngabantu abaningi ngoba siye ngesikhathi sidistribute imbuzi zethu ngo-April uzenzele ndebe lwathumela isayithi they were there abhala ngakhona ukuthi kwenzayo abantu bakuyijabulela kakhulu sathola ama-responses ukuthi abanye bafuna ukujoyina sathi no instead of nijoyine thina qalani kwenu vele singanikana ama-ideas then can give you guidance nolwazi eselutholile thina ukuthi ngiyakhuba kanjani nizenzele any cooperative
lo-ke ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilithane obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHampshire eSouthampton.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ise-Washington. Live talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ukuthi sizwe imbono yabo ngamalungiselelo okhetho olukhulu lukamhla ka 23 Ncwabakazi ngenyanga ezayo. Singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwe-voters roll lwalonyaka lunzima kuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho. Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo sabebandla le-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio ukuncintisa. Olivalelisayo yimi usithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraranaka mhuri yeZimbabwe.